Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2024 ngeGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi azisenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi.
Lapho anti ukuchasile kodwa hayi besine-contractual obligation lomuntu waziphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa bona.
Bakhala abantu ngokubhatalela ama-passports ngamaZimbabwe ngama-American dollar athi amaZimbabwe gold.
Isukela tatarika la bekumele ukuthi into le ilingakayindawo likhangela ukuthi likweleta obani kumele babhadale ngayiphi imali.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Izikhulumeli zezisebenzi lezi zithi zifisa ukuba abahola imali ephansi ekufika phose ikhulu 90 Zimbabwe gold bafuna ukuba behole i-300 Zimbabwe gold ngenyanga. Uhulumende uthi usahlolisisa isikhalazo zabo. Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika haji iZimbabwe gold kumbe iZig. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kunzima ukuba uhulumende emukele imali entsha yelizwe kulabo abadinga ama-passports. Umsekelo womphathintambo wezemali uMnumzana David Mnangagwa usanda kubika ukuba kabasoze bemukele iZig ngoba bavumelana lekampani yakwaLithuania ukuthi kumele bebhadalwe ngamadola eMelika hathi imali yakwale Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswa we-Freedom Alliance nomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esibhakeni sokuthi iyenduthi ngasethathwa yikubona-ke yena ngwakuhulumente usekufakele wancuma ubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama-taxis le nto ezinjalo nje. Lapho anti ukuchasile kodwa hhayi besine-contractual obligation lo muntu waziphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa bona ukuthi hayi kuphume khonaphana abantu bebuyele ukuthi yona nxa befika bengabhadala ngayo leyo iziki kumbe amadola lawo ngoba anti abalokunye futhi kuthi kona siyakwazi ukuthina abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar usalungisa izinto eziningi kumele kube la ma-barrier change lento zonke esifana nazo nalezo. Nxa ufuna i-passport isebenzisele lani US dollar viyifake emkhwameleni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hayi iyedola labe ngasafunakali ngitsho.
Ncube, ngiyakubona sibili yathiseka la.
Uhlupho babuchuma lilo Dube khonapho. Uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo. Kanti uhulumende oplana izinto proactive ubeza kubona ukuthi engakayifaki iziki athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar silezikwelede zikabani lobani. Ngohulumende ohlelekileyo lo akukhangele ukuthi osilesikwelede se-China esinje okumele sisibhadale so abantu bakithi bahlupheka so asiqalenini ngaleyi fezi senza izinto ngalindlela. Kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebona ukuthi isiziba siyatshona lesi ngikho sosegalula sekamisa umlomo usefuna ukuyaphuma. Yuko anyona tesi ikuma. Seli reactor ezinto enosokulitshe ngisi ukuthi no lisukela ginya lingakalungisi ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo. Ihlala nini phansi lingukhulumeni njengoba useHarare khonapho. Kanti litshona lisenzani ikuma amadoda labomama? Aliziboni yini into zenu zingakenzakala? Ngoba kumele libe lento okuthiwa libe farsighted. Likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje in 2 years time sikhiphe i-US dollar sifake izikhi kuzabe kusenzakala. Manje lina lingena ngathi liliza impumputhe lisiyangisa kangaka likwenzelani khona
yikho phela nguhloyo ncube asikuthi kungena kuyimpumputhe into ezibonakele zona zena yikho uhulumende ethi kona hayi asoze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-1 sizahamba silokhu sisebenza i-multi-currency system ebekwenza khonoku ngoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hayi kule nto ezinjengazona lezi okumele ziqale zinjani zenzakale yikho ethi kona hayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizawuthi hayi akuphume wonke amanye ama-currency lawo kusebenze yona iziki ngokwayo yodwa so yizinto ezicatshangelwe zona ziyana zihlale zihlalelwe phansi zakhangela ukuthi hayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so khonokutho yikho okwenziwe ngohulumende wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikho ubona silokhu sile multi-currency system evumela ukuthi nanxa ule yedola buya layo nxa ule ziki buya layo kodwa kumaphasiwodi abana yikade bethena hayi okwakade sisathathani iyedola kuphela kodwa lakho kumaphasiwodi ngepreshure esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi kona sizawuthi hayi ole ziki ngabhadale ngeziki ole yedola ngabhadale ngani ngeyedola yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicungula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi khona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi nanxa wena ungafaka isinqumo sokumele umekiswe noma ubonte hayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ngithi ngokuliphepha lokho okungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kuthengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule chefu nxa ngingambuza uchuma ivalu yezike elithe liyikhipha babuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa le uhulumende wenu lo ufana ustep father ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi labantu abakabangu-10 nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo liyikhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamazigi abantu elibakweleta selingikhona lisitshela ukuthi kulama-contracts elawenzayo kuyatshengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalihlula babuchuma lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe lizwizayo lonke uhulumende wonke wezanwe nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayisiki ukuthi ngento yakona iziki kayisebenzi kumbe kanavali ivali yayo ilokhu ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u-13.56 ngenxa yokuthi wona ibhekhwe iligolide igolide siyakwazi ukuthi wona world over isifame ezi moment ngakho-ke yikubona ingasoze iluze ivalue as yet so abantu abayidawuthayo ukuthi iziki iminjani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena udlayo uyathenga sibilizinto ezithexaqa sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu isiselani ile valu ngathi sikhuluma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi ababefuna ukuthi bebekhweza befaka amarete angayisiwo ukuthi kona sithi hhayi singayenza into enjalo yokubulalana sodwa ngoba into ezi kaninginingi sizibulala thina sodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubande leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabo phatha intambo ababili abahulumende wakwale-Israyeli asefuna ukuba kwaziwe ukuba impi ephakathi kwelizwe leli leHamas izaphetha njani. Lokhu kwenzakala amazwe amaningi ekhala ngokubulawa mahlayana kwabantu abaningi eGaza libutho lakwale-Israyeli. Uhulumende wakwele-Ukraine ubika ukuba walwisana ngamandla lebutho lakwele Russia elihlasela ezigabeni eziningi empumalanga yakulelo lizwe. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lamhlanje ke silenduna uzasitshela ke induna uKutumbane. Induna siyakwamukela ukuhlelwa kusitshela igama lakho lesibongo induna Nkulu.
Ibizo lami ngungwenyama Fuyana kodwa mina ngumChief Mayenga uMdikizelwa uFuyana emaphitha eKhezi lapha.
Ye, linjani ke induna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye, akusitshele sizokuthiwa ke lomcimbi omkhulu uyabungwanwa.
Mhlaka 31 May kofiyana ngekhaya. Umcimbi lowo wongamelwe yithi singabantu bakofiyana. Kuthiwa yiMatebeleland South Province Culture Day Launch eyayenzelwe kofuyana. Kuthi lusuku esiyabe sibungaza khona amasiko ethu. Sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Mm, likwenzeleni kunokhulu?
Ake ngithi inyanga yona le nyamasiko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa United Nations. So kwasekubuya ke emazweni wonke athe chithisa kanje umhlaba njengokungaka. So kuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyiprovinsi kuqale kwaba le national culture day launch. Kusuka kunational kubuya kuprovinsi, kusuka kuprovinsi kuya kudistrict. Abantu ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi ihlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathekile ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe kungakhathali ukuthi sikhulu singanani ngokuthi bangobani bangazizwa bebancane ngoba zonke izizwe zinkulu ngoba zinjalo nje ziyabe zile mkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uFuyana uthini nxa ekhuluma labantu ngakhonokho-ke abaza kwenza. Ye, nakho-ke ikhuluma labantu baba Fuyana.
Kutho ukuthi esiza kwenza ke lapha sithi Mal South Province kodwa esigabeni sako Fuyana singamaNdebele silaphana. EmaNdebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu, abantu abanjengamaKhalanga, abantu abanjengabamaNgubo. So yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhona ukuthi thina singobani. Lanxa sithe thina yiMal South Province siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuFuyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka. Bakhona abanye abazabe besethekelele abavela ngaphandle kwelizwe. Njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakoFuyana njengoba sithe yiprovinsi. Bazabe bekhona ababevela koBulawayo, bazabe bekhona abazabe bevela eGoli. Wonke laba bezesitshengisa kumbe bezebe yingxenye yabantwana bakoFuyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zasuku zonke. Ngathi nje ngamafitshane sizabe sinebutho elisuka koBulawayo laphana okuthiwa yinkwali. Sizabe silabantwana bemzilikazi primary abasuka koBulawayo. Sizabe silabantwana abasuka koBulawayo laphana abalomama uMatshabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evula indlela laphana. Sizabe sinentombi zakoJama. Ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakoFuyana. Sengikhuluma abakoFuyana, ngikhuluma labo bonke, ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni. Sinezikolo ezimbalwa ezingaphansi kwenduna uFuyana. Ngizaba lesikolo seMbuya, iMbuya Primary, yeMahetshe Primary, yeMahetshe Secondary, yeMinda High School, yeMinda Primary School, siyeNook Inn ekhona phana eMaphisa, siyeChewondo Secondary, leChewondo Primary, siyeMarinoha Primary, siyeZamanyoni Primary, leZamanyoni Secondary. Bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakoFuyana silayo njalo iSontana yeSilongwe Primary. Wonke laba bantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani. Baphiwe ithimu-ke kwi-government okuyofanele bayilandele. Kuthiwa Our Culture Building Zimbabwe Brick by Brick. So yonke into ababeyenza yabe ihambisana naleyo theme kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana lake sikhulume labo esingibabalise ngaphezulu sinezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala. Sileqembu okuthiwa emgijimi, sileqembu okuthiwa izonda mthakathi, labanye nje abaningi. Kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana baye bebona ukuthi ezindulo kwakusenziwa njani, kanti abadala baye bevuselela okwakuvele kukhona.
Ye, siyayizwa leyo-ke induna uFuyana ukhona ngale-ke eMaphisa. Sibonge kakhulu baba Fuyane, ungajina lokusasa.
Hayi, lathi siyajabula.
Ela manyama sinamasiwa wagcina masiwa usenzi
yoko manje soke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlanga zonke ezithandekayo ngalolu suku njalo sivuselelana emoyeni yethu ngoba namoya yethu ihlala ihlukumezekile idinga ingatholi kwesinye isikhathi idinga ukubana siyivuselele nxa sesenganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule. Namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwaHezekiah chapter 37, sibale amavesi usukela ku-1 siya ku-5. Kufundeka kanje, verse 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhiba ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi, sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo, nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5. Isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo iti bhekani, ngiyakungenisa kini umoya niphile. Leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokho esikubona lokho kwabona uHezekiah. Ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lelangaphakathi ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo. Ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo eqinisweni kungathukwa muntu kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo. Abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo akulampilo. Kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome? Kuningi okuhluphayo. Abanye bafundile ezikoleni imisebenzi kayikho, abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili, babe sebesiba nje umhlambi kazolusile bafanele amathambo omileyo. Abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo balakho ukubana bangahlala ndawonye batshelane izinto ezingayisizo. Yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa. Abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazithole bekuleso simo kodwa benziwa ngumumo okhona. Kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani? Ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza. Abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo. Lakubomama kunjalo. Omama emagumeni yibo okumele bami baqinise imindeni ime, babekezelele okuningi okwenzakalayo kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo. Ithemba lothando likamama kweminye imizi kayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulumhlaba. Obaba ke kangikhulumi ke labo abanye yilabana babalekela imizi bayafana lamathambo omileyo. Kodwa ke uHezekiah besesithi lingalahli ithemba, amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu. UJehova uyazi uyabona. Sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila. Nkulunkulu abelathi asibusise asinike ithemba, singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Sikasizwe ezabatsha eziphethwe nguTaboka Ncube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Namuhla sixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngokungelo ukuthi Chef Mhle owasungula iStay Up African Chefs obese eMelika ebukisa ukudla kwesintu.
Ngivuye America ekupheleni kwenyanga kamabasa. Ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka, ngibafundisa, testisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lati Africa sinokudla okulomsoco.
Bakwamukele njani ukudla kwakho lokho?
Angimanyele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlela lobumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu ukuthi ngipheka amacimbi bawadle waqeda du basele sebebuzo sebeqedile ikati lokhu likuthatha ngaphi.
Uhambo lwakho lolu yikwini okufundile?
Ngifunde ukuthi nxa ungaphakamanga izinto angeke uzube zazo. Ngibe lethuba elikhulu lokuhambela emahofisini kamongameli welizwe leMelika. Ngamukelwa ngalalelwa, sikhangelele ukuthi siphinde njalo uhlelo lolu ngingasahambi ngiyedwa, sembanjiswa ngabantu abanamandla abakwanisa bangcwedise. Ngoba umhlaba lezi nsuku uyamukela into ezijejeneyo, especially izinto ze-Afrika zile ndawo lapha e-America. Into efunakalayo nje lithemba lokuthi abantu bafake i-effort yokuziphakamisela izinto zabo. Ngoba abantu abasemhlabeni especially lapha e-America, e-New Mexico, indawo ezingenile ama-restaurant, ngihlangane no-Chef Jumbo onguye ophethe ukudla kwe-Africa lapha. And i-restaurant zakhe zimbili zigcwala okumangalisayo. And abelungu bayavuma ukuthi ukudla kwe-Africa kutesta okomgangatho ophezulu.
Iwa-ke phambili uhleleni ekuthuthukiseni ukudla kweZimbabwe ngapha eMelika?
Okusehlelweni yikuba abantu abaprojusayo bakwazi ukufikisa ukudla kwabo ngapha ema-restaurant, kukwazi ukudliwa labo babe nenzuzo. Kule Tallinn Market, International Market, banesivumelwano labangcethi ukuqoqa uhlelo lolu ukuthi nxa bekhona abanezifiso abanokudla okulungiswe kuhle okuwe-Afrika, uyakwazi ukuthi akufake emashelfini akuthengise, and then kube yikudla okufinyelelekayo for ama-Africans lalaba abanye abakhululekileyo abamhlophe ukudla okushiyeneyo.
Kwabatsha abakhangelelwe ukuthi labo bangene kuhlangothi okulo njalo bebona izinga osifike kilo, ungathini kibo?
Into engingayisho kwabatsha ukuthi akulanto ezalula, yonke into ifuneka umuntu esebenzile. Njalo nxa kuwukuthi ulesifiso lephupho, zifundise ukuxoxa labantu abathenjwa inhliziyo yakho, laba sekebeke bahamba indlela yakhona, bayakwazi ukuthi bakuncedise uzithole la usufike lapho ufuna ukuthi ufike khona. Kukaningi empilweni esiphilayo lakhe elizweni lakithi, awusozukwazi ukuthi ubambe into ihlivele ivuthwe. Ufuneka ukuthi uzinikele lapho uhamba khona, uzithembe njalo ungalahli isithunzi sakho nxa kuwukuthi wenza into, ungalahli imvelaphi yakho. Kuba lula ukubhekana nobunzima nxa imvelaphi yakho iphethe ngezandla. Njalo umuntu akafunde ukuqala lapha khona ngalokhu alakho. Njalo amathuba nxa ebuya angawadlalisi, awasebenzise ngokuhlakaniphileyo. Singathandi ukukweleta, sikwazi ukuthi konoko okuncane nxa singaqalisa kuyakwazi ukuthi kwengeze kancane kancane, kuyafike lapho umuntu afisa ukuya khona.
Siyabonga ukuthi libe lathi kusigaba sabatsha lapho ebesixoxa lo Nkosazana Mhlelusizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle owasungula i-Stir Up African Chefs obeseMelika ebukisa ukudla kwesintu. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uTaboka Ncube.
Yes, siyabonga kakhulu Taboka Ncube, ungadinwa kusasa mfowethu. Wezemidlalo namhla sixoxalo Amin Somaphiri, kodwa singakangeni kudaba lolu, sike sikhangele okwenzakale namhlanje kwezinye indawo. Iqembu leManchester City selithole isicoco se-English Premier Soccer League, ele-Arsenal likusigaba sesibili engalanini yemidlalo le. Emidlalweni edlalwe namhla ekhasini laka Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe, Capes United 1, Dynamos 1, Chicken Inn 3, Simbabura 2, Manika Diamonds 2, Greenfield 0. Akesizwekele kona manje weza chisa sibanda ixoxwa lo Amin Somaphiri.
Upiri wadlala iqembu le-Olympics engayi ku-Highlanders lapho kwaduma igama lakhe lokuthi umakanika. Uneminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lanye 61.
Qale vele ngingumfana odlala ibhola nje emalokishini khonapha, ngingumfana emalokishini ngidlalela i-team ukuthiwa yiLuveve Big 11. Yikho lapho engabona khona ngubheri Daka. 1979, ngile 16 years, ngisase ngumfanyana. UBerry Daka nguye owayengukhochi wayedlala ibhola edlalela iHighlanders. So nguye umuntu owayenza izinto zami zabalula ebhoreni. Ngaqala ngadlala i-Olympics where I started playing as a young teenager. U-Olympics ngadlala from 1980 to 1984 lapho esarelekedwa khona.
Pho wangena njani kubhoso uPhiri?
Ngithe ngisuka khona ngale. UBerry wahambiza esengukhochi ngo-1985 ekulokozeni ku-Highlanders where I was bought for $1,000. It was a very good achievement for me. Ngingumfana osuka eLuveve. Kwakunzima ukudlalela ilokozeni i-Highlanders uvelele emalokijini lakhonjuke elokozeni eLuveve emagwegwe and so forth. Kwakunzima ngoba abantu nxa ubafika ku-Highlanders bethi uvelele emawesi.
Ngesikhathi uPhiri esiyadlala iqembu le-Highlanders kwangalula ngoba kwakugceleke intshantshu kuleli qembu.
Bathe bestruckile kwakhanya mina ngilo topias ngihamba nje angithi sasivele singabantu esasithengwe ngu-85 angithi, but i-breakthrough yayinzima ngoba kwakulabo Douglas Majola, o-Finewell, o-David Phiri, o-Douglas Mloyi, u-Richard Ndlovu, o-Mabika, o-Madinda, u-Namo Shambira. Angithi yibe ngabakhuluma. So kwakuvele kunzima ukuthi ukungena ku-breakthrough. So ngahle ngatholi i-opportunity konapho.
Esele munyaka adlalela iThilamoya, uPhiri lebhosi yakhe baqala ukutshaya bebhuqa amanye amaqembu kwezenguqu waze waphiwa le gama ngabalandeli baleli qembu.
Ngo-1986 sathatha almost everything. Into esayikhuthayo kuphela yiligi saba ngama-runners up. So I had a very wonderful career, but i-career yami yayivele ngingumuntu ophushayo, ngikwazi ukuthi ngifunani. Ukuthi umakanika vele mina ngumuntu owadlala ngapha ekanika izimoto. So i-life yami yonke vele mingangilungisa izimoto. Ngangilabantu abangu-3 abangikhathazayo. One kwakunguJoel Shaw, kwakulo Moses Chunga. Then kwasekusuba lo umfana lo owagcina wabhubha meso, rest in peace, kuthiwa nguDebbie Madinga. Those are the 3 people ababenginika i-problem.
Izidakamizwa sezilimaze abasekhule abaningi kwele Zimbabwe. UPhiri uthi abadlali bamaqembu atshiyeneyo behluleka nje ukudlala ibhola ngoba beqedwa izidakamizwa.
Abafana bethu bakhathesi abasafani lati. Sebengene kwizintweni lezi eziningi ezidakamizwa and so forth. Umuntu engadlala 1 hour, 60 minutes, inhlanhla kakhulu. Ngoba ungathi uyakhangela let's take for instance ethimini yami naleyo engiyithandayo iHighlanders. Abafana abaphelile, abafana lava, they must be a system kathesi like other countries where ukuthi ba-introduce i-doping. Angithi ngoba kathesi ungathi uyakhangela ungavele kube le-doping system la akula muntu ozadlala ibhola.
USoma uthi inhlanganiso yezenguqu yezifa lamaqembu enguqu kumele basebenzise ababe ngabadlali benguqu ukuthi bafundise abadlali bakulezi nsuku ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Chisa Sibani.
Yes, siyabonga kakhulu Chisa, ungadinwa kusasa.
Studio 7 ninjani abalaleli, okhuluma ngobandile Nkomo, khuluma lana eSouth Africa. Benesifiso ukuthi umongameli mayengezwa, siyayithanda leyo mali oyifakile izigi, kodwa besicela ukuthi evale yonke imali, umthambo wakhe wonke ongenisa imali elizweni nje wonke ungene ngezigi, yonke into evale US dollar, evale irandi, sebenza izigi layo uhulumende ehola izigi. Wonke umuntu ukholiswa ngezigi, izigi izoba right, izosebenza. Kodwa ngalokho yezinto yakhe yaleyo ukuthi ufuna ukuthi yonke insipi yawatsha nje izisebenze, kavale yonke imali kusale izigi kuphela nyeko.
Yelo ke ngumsaka omunye wabalaleli bomsakazo weStudio 7 osithumeleke imlayezo wakhe mayelana lokho akucabangayo singakaphethi ezalamhlanje. Sesibone indaba ebesigokhela izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Bayakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola emelika haji iZimbabwe gold kumbe izigi. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU PF bathi kuzima kakhulu uba uhulumende emukele imali entsha yelizwe ngoba bavumelana nenkampani yeLithuania ukuthi kumele kubhadalwe ama passports ngedola lemelika. Hayike zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sile WhatsApp yethu inombolo ethi 1202 465 0318. Ngizaphinda njalo, 1202 465 0318. So lithumeleke imlayezo yenu ngezikhathi zenu lisho ukuthi lifisa ukuthi senzeni. Olubaluleke namhla ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.